Emaphandleni nginanzelela ukuthi abantu umkhuhlane lo weCOVID-19 kabalandaba lawo. Lapho bengihambele khona semakhaya esigabeni semadopo benanzelela ukuthi abantu abagqoki amamaski, abantu basondelelana, abamaintain social distancing, akula sanitize kakulani. Indawo bengihambele kuyo nanzelela ukuthi bekuyimi ngedwa ke bengitholakala ngigqoke imaski. Okungangokuthi abantu bemakhaya ke kabawunaki ke umkhuhlane weCOVID. Kuyimpilo yansuku zonke nje, abantu babhizi emasimini bayavuna, abanye ngabasemihlanganweni, abanye ngabenza lokhu lalokhu. Abanakile nje abagcize qhakala ke umkhuhlane weCOVID-19.
Manje nxa sikhangele uhlelo lolu lokuhlaba abantu ijekiseni yeCOVID-19 luyafinyelela yini emaphandleni khona ngapho kade uye khona?
Udaba lokuhlatshwa ke kwabantu hayi emaphandleni ke kalukafiki labo nje, bathi baluzwela ke emaredweni kuthiwa imithi ibuyile vele eChina, vele eIndia. Ama-frontline workers seqalisile ukuhlatshwa, labadala sebeluphele sebeqalisile ukuhlatshwa lokhu lalokuyana besizwa ama-statistics bekuzwa ke kumaradio. Kodwa ke bona ke abakakubona ukusenzakala, abantu abakaqalisi ukuthi bahlatshwe khona ngale makhaya. Le namba ke yomuthi tike wabuyayo incane kakhulu ukuthi anjeke iwabhoda abantu bonke kakhulu emakhaya benelisa ukuthi bahlatshwe, ngoba sinanzelela ukuthi abantu beZimbabwe badlula i-13 million. Kodwa imithi yabuyayo ke mlutshwane kakhulu ukuthi kayifiki le-1 million. Yikho ke hayi emakhaya ke lohlelo lokuhlatshwa kwabantu alukabi khona, abantu baluzwela ke kumaradio kukhulunywa ngalo, abakakubona ukusenzakala kibo.
Bakhangela njani udaba lona lolu olweCOVID-19? Bayazwisisa na ukuthi kuhamba njani? Balolwazi olweneleyo?
Ye, abantu emaphandleni ulwazi balalo, bayakwazi ukuthi lowo mkhuhlane ukhona, bayakwazi ukuthi lowo mkhuhlane unjengombhuqazwe njalo. Kodwa ke emakhaya ke kukalutshwani ke ukuthi kube lo muntu ke ogula lowo mkhuhlane. Bakuzwele ebantwini ke abasemadolobheni, yikho lapho umkhuhlane okhanya ubhahe khona kakhulu. Yibo ke ngapha emakhaya hatshi akula muntu otholakale lawo mkhuhlane. Kodwa ukuzwisisa abantu bazwisisa, bayakwazi ukuthi umkhuhlane okhona. Bayakwazi njalo ukuthi kulenhlelo okumele zilandele lezinjazana lezi ke ezokugqoka amamaski, lokusanitizer ke, lokutshilana isikhala abantu bangasondelelani, bangaphefumulelani, bangaphefumulelani, bayakwazi konke khona lokho. Kodwa ke ngibona ke ngenxa yokuthi ke abakakubona ukusenzakala, balutshwani ke abantu abatholakala ke belandela ke zenezo izinqumo kumbe izixwayiso ke ezikhona. Ikanti la uhulumende ke kakayenelisi, kakafiki ke ebantwini abasemaphandleni, ngoba okuqakathekileyo kumele kube le awareness campaign ke izisebenzi zikahulumende ke zihambe ke ebantwini, zibakhuthaze ukuthi zibazise njalo ukuthi umkhuhlane lo uyingozi, umkhuhlane lo ukhona. Bancediseke lapho kumele bancediseke khona, ngoba abanye amakhaya ukuthenga kamamaski nalawo babe bengayenelisi, ukuthenga sanitizer babe bengayenelisi. So kuyadingakala ukuthi uhulumende ke lenhlanganiso ezizimeleyo bancedise bangene emakhaya.